Ingcishi ezicubungulayo zombusazwe zithi eleZimbabwe lilezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Costa Nkomo uthi into enkulu engafundwa eZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Ukudaba lama-elections elizweni le-America sibona kulenkuthazo eziningi kakhulu. And ngikubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuchiyene kakhulu with Zimbabwe, especially izinto esizibonayo. Nxa kuyisikhathi sama-elections abantu bayabe bechaywa, abantu vele yabe limazwa.
Uqhubeke esithi abaningi eZimbabwe abalandela ukhetho lolu bafisa ukuba umkhokeli wama-Democrats uMnumzana Joe Biden anqobe.
Kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden, umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqakathekileyo. Kodwa iningi ngibona kwami njengabe ngikhuluma labantu lapha kuma-communities and even kuma-forums ama-journalist, abaningi ngibona bafavor uBiden. Balesifiso sokuthi uBiden angawina, maybe izinto zizabe ziright e-America.
Ukhetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Umsekeli kaMgcinisa lobona ngemisebenzi kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi uZulu weZimbabwe kakumele angazihluphe ngokwenzakala kweleMelika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweni asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden, nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhe kufana kithi. Kuyabe kulokhe kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezi ezafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene o-Obama, ayizange itshintshe leyo foreign policy. Ungenile uTrump, ayizange itshintshe kube le-amendment, sebewa-reinforce lawa ama-sanctions. So yitha kukhathalekile ukuthi kungene ubani. Thina esikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kweleMelika lungelwakusasa mhlaka 3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike ikhulu sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe-early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje owebandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kunabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump loBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika, okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba ukukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.